lingali tshona njani mthwakazo mohle zimba pomuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo sixoxa lo bethutsunga owenhlanganiso ye Ithemba for Girls Trust sixoxa ngomkankaso we 16 days of activism against gender based violence Bethu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalomkankaso
Ngiyabonga kakhulu Mike ngethuba ongiphelona siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame kubo mama lamantombazane umhlaba wonke jikelele amalanga lichumi lasithupha lawa abekwa yiUnited Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane bayashaywa emakhaya bayadlwengula indawo zonke bayancitsha imali yokuthengela abantwana udla izinto ezinjalo amalanga lawa aqhakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona
awusitshela umbono wakho mayelana ngethimu yalomnyaka
Injongo yalonyaka yomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence iOrange the World ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezijiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi seCovid 19 lockdown okokuqala yifund imali kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezulu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane weCovid 19 kumele kube le mali yokulwisana lodlame kwabesifazane isihloko sesibili yirespond ngesikhathi seCovid 19 lockdown kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza omama lamantombazana abayabe behlangane lodlame isihloko sesithathu yiprevent ukuvikela elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abasifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame isihloko sesithathu yicollect data collection iqakathekile kakhulu kumele kubhalwe phansi ukwenzelwa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo
ubona ngani ingxabangxoza eyenzakala ezindlini iyaphambanisa na impilo zabatsha
i-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala abantwana baba le psychological trauma okubi kwakhona ukuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo laba bale low self-esteem abenzi kuhle ezikolo abadlali kuhle labanye abantwana baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo uma bengamantombazane bafuna ukuqinisela emendweni lodlame ngoba yikho nje abakwaziyo abakhule bekubona
Silukandaba sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwabasakhulayo sithanda ukubonga ubethutsunga ngokungena kuhlelo lingakhohlwa phela Zulukandaba ukuthi sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Life Talk The Connection ohlelo lwethu lwabasakhulayo lapha emsakazweni we-Studio 7 8 to 9 p.m. olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe thokoza muhle zimpapo muhle bye bye